Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 11 kuMpandula 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lamukela ngembono ehlukeneyo ingxoxo-mpikiswano eqhubeke phakathi kwabancintisa kukhethwa lokudinga umongameli weMelika ababalisa unkosikazi Kamala Harris owebandla leDemocratic Party lomnumzana Donald Trump owebandla leRepublican Party.
Ama presidential debates siqakathekile futhi ngathiwa lawo siyathola lapho eZimbabwe futhi sizwe abokuthi basithembisane ngoba athola ukuthi abanye babengakwazi ukuthi bafuna ukuthi besipheni basithembiseni.
Kuqhubeka kusiba le mizamo emazweni afana leBotswana kanye leSouth Africa ukuthi amathuba emsebenzi asuke ezandleni zabo kuza abagoqela beZimbabwe avulelwe izalane zalawo mazwe.
Babethanda ukuqhatsha abantu abavela ngaphandle ngoba bebanika imali encane. Ibandla le-ANC okwenzayo lathola amanani aphansi amavoti indaba yabantu bokufika.
ELeSouth Korea namuhla liphe eleZimbabwe imali engena kwisigidi samadola eMelika e-$1 million ezosetshenziswa inhlanganiso ye-World Food Program ukuthengela abalambayo ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Ozamela ibandla leRepublican Party kukhethwa lokudinga umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uphikisana lezamela ibandla leDemocratic Party kulolu khetho unkosikazi Kamala Harris ngolwesibili phezu kwendaba ezifana lamalungelo abomama abazithweleyo imingcele elizwe kanye lobudlelwane lamanye amazwe. Ababili laba abakade bekungxoxompikiswano ebekhokhelwa ngabezindaba abe-ABC News bebesendaweni engelabalaleli njalo kungokakuqala ukuhlangana. Ingxoxompikiswano le ibukele izigidi lezigidi zabavoti beleMelika. Umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris ukhulumela abavoti laba njalo waphendula ukuhlaselwa abekwenziwa ngwaye ngomongameli umnumzana Donald Trump eveza umahluko okhona phakathi kwakhe lomongameli Joe Biden kulandela ukuphuma kwakhe kulomncintiswano.
Really, I'm not Joe Biden. I'm certainly not Donald Trump. And what I offer is a new generation of leadership for our country.
Kusegcekeni ukuthi angisuye Joe Biden njalo angisuye Donald Trump. Engiza lakho ibukhokheli obutsha belizwe lethu. Ubukhokheli obuletha ithemba. Hathi ukuhlukuluza izizalwane zeMelika.
UTrump wethesa uHarris umlando wokuzama ukuthokozisa wonke umuntu osekubangela ukwanda okwabangela amaphepha abangena eMelika.
They've destroyed the fabric of our country. Millions of people let in.
Sebebhidlize ilizwe lethu. Izigidi lezigidi zabantu ziyangena mahlayana elizweni zingela maphepha.
UTrump engelabazi ukuthe ukuhlasela kweRussia eUkraine kanye lempi eseGaza kungumlando kaHarris.
She hates Israel. At the same time, in her own way, she hates the Arab population because the whole place is going to get blown up. Arabs, Jewish people, Israel, so will be gone.
Uyazonda iIsrael. Ngasikhathi sinye uzonda abohlobo lwesi-Arab ngoba indawo yonke le izabhizwa. Ama-Arab, amaJuda, le-Israel, i-Israel izatshabalala.
UTrump yena bekungokwesikhombisa akungxoxompikiswano yokhetho lukamongameli njalo uHarris ubengena okwakuqala. Uthe ozamela ibandla leRepublican Party akalunganga ukuba ngumongameli njalo abakhokheli bamazwe omhlaba bavumelana lalokhu ngaphandle kwabontando kayiphikiswa abathandwa nguTrump.
You adore strongmen instead of caring about democracy.
Uhlonipha abalamandla kulokuthi uqakathekise ubukhokheli bentando kazulu.
Abalandeli bakaTrump abagoqela okuCongress umnumzana Byron Donalds owe Florida wathi uHarris wehluleka ukuchaza azakwenza engaba ngumongameli.
Kamala Harris, all she did was attack him. She didn't talk about the policies. She didn't talk about her differentiations between her and the Biden administration. When Afghanistan came up, what did she say? A lot of nothing.
Kamala Harris, ubephonga ukuhlasela uTrump kuphela. Kazange aphe imbono yakhe. Kavezanga ukuthi ubukhokheli bakhe buzachiyana ngapi lobuka Biden. Kudaba lweAfghanistan, kuyina kukhulumileyo. Ube umana nje kuphela.
Abavoti abanengi abaphatheka ukucwaningo olwaqhutshwa kumelelwe lingxoxo-mpikiswano bathi uTrump bayamazi ngakho bebedinga ukwazi uHarris. Okukhongress webandla leDemocratic Party ovela eCalifornia umnumzana Ted Lieu uthi ingxoxo-mpikiswano le iveze ukuchiyana kwababili laba.
Kamala Harris is presidential. Donald Trump was weird and incoherent.
Nxa uTrump loHarris ebengasoze bahlangane njalo kwenye ingxoxo-mpikiswano kungakaqhutshwa ukhetho, leli bekulithuba labo elokuthi bakhankasele usekelo kubavoti abakade bengakathathi icele ukukhetho lukamongameli wele Melika. Udaba lolu luqoqwe yintatheli zindaba ye-VOA uSteve Herman, lalwethulelwa yimi uDabo Kancube owe-Studio 7.
Silokhe sikudaba lunye iningi eZimbabwe lamukele ngendlela ezehlukene ingxoxo-mpikiswano le. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ababili laba badibane okwakuqala ngolwesibili selokhe unkosikazi Harris wakhethwa ukuba amele ibandla lakhe ukuncintisa kukhetho lona oluzaqhutshwa ngenyanga kaLwezi kwele Melika kuwona lo umnyaka. Ingxoxo le ithethe ihola lengxenye ababili laba bephikisana ngendlela abafuna ukubusa ngayo ilizwe leMelika njalo bechasisa inhlelo zabo ezigoqela ezomnotho, ezokungena lokuphuma elizweni lobudlelwano namanye amazwe. AbeZimbabwe bathi kuningi abakufunda ngendlela eleMelika elivumelana ngayo ukuba labo abakubandla eliphikisayo baphiwe ithuba elokuchasisa abafuna ukukwenzela uZulu. Omunye wabakhulume lokhu ngumnumzana Darlington Chuma.
Okunye kwalokhu engibona njengamazwe aseNingizimu Afrika esingakufunda ngokukhetho lweMelika ikuthi indaba lezi ezama-presidential debate ziyanceda kakhulu ukubana umphakathi ukwanise ukuthi uxhumane lo yena lo oyabe efuna ukuba ngumongameli welizwe. Kukhanye ukuthi lezi zinto azithembisayo uyazimisela yini, yena uyazimisela yini ukubabusa.
Lokhu kugcizelelwe ngomunye owesifazana osakhulayo unkosikazi Nonhlahla Mpilo, yena othi kunengi akufunde unkosikazi Harris, yena othembise ukuba uzakwenza eleMelika lamukeleke emuntwini wonke njengelizwe lokugcwalisa amaphupho.
Indaba zombusazwe ezenzakala eAmerika okwamanje zisifundisa okuningi, ikakhulu nxa sikhangelele ukuphathiseka kwabomama kundaba zepolitics. Mina engingathi stands out for me yindlela uKamala Harris asapotwa ngayo lilunga lakhe la avela khona, ilunga lamademocrats.
Ingcithi ekwethuleni kwembiko esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum, umnumzana Njabulo Ncube uthi kuhle kakhulu ukuqakathekisa ukuba labo abancintisa kukhetho baphikisane kumabona kude.
Hayi, ama-presidential debates aqakathekile futhi ngathiwa lawo siyathola lapho eZimbabwe futhi sizwe ngemlomo yabo ukuthi basithembisane. Ngoba athola ukuthi abanye abafuna ukungena ukhetho loluqakatheka ngako baba bengakwazi ukuthi bafuna ukuthi besipheni basithembiseni.
Osekele lokhu ngosakhulayo umnumzana Madison Dluli, yena othi uthakazelela umnumzana Donald Trump. Unkosikazi Harris uthi eyanqoba uthembisa inhlelo ezigoqela ukuthi kube lula ukwelatshwa izibhedlela zikahulumende lokulwisana lokuguquka komkhathi. Umnumzana Trump yena uthi enganqoba uzalisana nalabo abathi umkhathi uyaguquka ukuba abantu bokuza bengaphongungena eMelika lokusekela amabhizimusi elizweni lakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ele South Korea namhlaliphe eZimbabwe imali engena kusigaba samadola emelika ye $1 million ezasetshenziswa inhlanganiso ye World Food Program ukuthengela abalambayo ukudla. Umqondisi we WFP eZimbabwe uMnumzana Billy Mwingi lomphathi ntambo kahulumende obona ngehlelo zokuncedisa abaswelayo uMnumzana July Moyo bamukelela imali ngenjabulo besithi izadala umahluko omkhulu. I-WFP ithi ukudla okuzathengwa imali le kuzaphiwa abantu abazinkulungwane ezedlula kancane amakhulu amabili 22,000. Usizo lwabreza ngesikhathi uhulumende esithi kuliviki uzasungula uhlelo lokwabela abahlaselwe yindlala emadolobheni imali. I-WFP ithi abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla emadolobheni bayizigidi phose ezimbili 1.7 million kuthi emaphandleni khona bayizigidi phose eziyisithupha 5.9 million. Uhulumende yena uthi elizweni lonke jikelele kulabantu abayizigidi eziyisithiyagalolunye 9 million abazadinga usizo lokudla kusiyafika umbimbitho ngomnyaka ozayo. Iningi likhala ngokuthi okwenza umthelela wendlala uwengezeleleke ukukhwela kwentengo yempahla ezitolo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust uMnumzana Vumane Ndlovu uthi emaphandleni isimo sesisibi kakhulu.
Wonke amavinkili avuma imali yezigi emakhaya aqongise impahla zonke ngokubana ikuqongisa kwabo kuhambelana lesilinganiso sezigi siqathaniswa ledola lemelika kumkambo omnyama. Engingakutsho ukuthi zonke impahla ziqongisiwe ukuze zihambelane losekuyikho kumkambo omnyama. Engingakutsho-ke nxa sikhangela impahla ezimqoka ngingatsho ukuthi izinto ezinjengabompuphu izinto ezinjengabothukela amasepa lokunye okuninginengi okugoqela amafutha lokunye okusetshenziswa ngabantu kumpilo yabo yansuku zonke kuqongile kakhulu. Lanxa kusele kunjalo ngedola lemelika kodwa kuqonge kakhulu ngemali yakuleli eziki abantu abayiyo abangani bayayisebenzisa emakhaya ngoba nenenga lisebenzi phela ukuthi lize lithole idola lemelika. Kungakho-ke basebenzisa yona izigi lebathe bayithola uyafumana njalo ukuthi ama-civil servants kwizona ezindawo ezisebenzi kahulumende zihola yona kakhulu izigi. Abantu abasebenza kuma-parastatals bahola yona izigi. Kungakho kulimazile kakhulu indlela abathenga ngayo singathi purchasing power. Kube lomthelela omubi kakhulu ngoba yehlile ngenxa yokuswela amandla kwezigi okugcina sokubalimaza ekuthini bathole ngokufaneleyo impahla ezimqoka ezinjengokudla.
Mnumzana Vumane Ndlovu ngwenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa loNtungameli Nkomo owe-Studio 7. Sixoxe njalo lengcwethi kwezenotho uMnumzana Efi Hlela Ncube.
Ukukhwela kwentengo yezinto kubangelwa izinto eziningi kakhulu esingabalelwa kuzo ukusilela kwemali yangaphandle okwenza labo abathengisayo osomabhizinisi bayeyithola emkambo omnyama imali yangaphandle isidula khona ngale. Okwesibili okubangela khona lokho yikwehla kwamandla emali yeZimbabwe nxa iqhathaniswa lamanye amazwe. Kanti-ke ukusilela kwamandla kagesi kuyayenza njalo ukuthi intengo yezinto iye phezulu ngoba phela babe sebesuka labo abasebenzisa bafuna ukuthi kuhlale kuqanda emafrijini bayasebenzisa idizili basebenzise ezinye izinto ezenza ukuthi ukwenza ibhizinisi kudule kulalokho okujwayelekileyo. Imali le isidluliselwa ebantwini siyintengo ephezulu. Ngakho-ke ilizwe lingaba lamandla kagesi eneleyo limise kahle imali likube le mali yangaphandle kulula ukuthi kuvinjelwe ukukhwela kwentengo yezinto ngendlela le esiyibonayo.
Mnumzana Efi Dlela Ncube ucubungule ezenotho ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Ukuqhubeka kusiba le mizamo emazweni afana leBotswana kanye leSouth Africa eyokuthi amathuba emisebenzi asuke ezandleni zabo kuza abagoqela beZimbabwe avulelwe izalane zalawo mazwe okuzabangela ukuthi impilo iqhubeke kulabo iguquke kulabo abaphila ngaphandle kwelizwe. Intatheli izindaba yeStudio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweleBotswana.
Udaba lwamathuba emsebenzi aphiwa bokuza emazweni afanele eBotswana kanye leSouth Africa luqhubeka lusegudwini luke lahlafunwa ekumadali emaphalamende amazwe amabili malangeni asanda ukudlula. Kule Botswana ilunga ledali lephalamende elimela ibandla eliphikisayo eliumbrella for democratic change umnumzana Ditabelo Gyorapetsi uthi sesifikile isikhathi sokuthi kuhluzwe indlela okuqhatshwa ngayo abokuza. Gyorapetsi kade ehlasela umphathi ntambo obona ezemsebenzi kule Botswana unkosikazi Anna Moketi ngembuzo.
Uyakwazi yini ukuthi bakhona abasebenzayo kungatsha ezithiyeneyo abayenza imisebenzi engaphathwa yizizalwane zeBotswana? Yindaba senza kanje thina sesithi akulaa msebenzi kodwa sinika abavela phandle kwelizwe ama-work permit.
Umkhethi yena uthi bale ndlela abahluza ngayo izicelo zencwadi zokusebenza ama-work permit ukugoqela usilela kwezisebenzi ezilolwazi olulethwa ngabokuza.
I would like to provide the qualifications for non-citizens working in the country.
Ngizabalisa inhlangothi lapho esilela khona izisebenzi ezilolwazi, ezempilo, ulwazi ngezamabhuku, i-accounting, omanjinela kanye neziphicamfundo kungatsha ezithiyeneyo.
Elinye ilunga ledale lephalamende elikubandla elibusayo umnumzana Mphoba Lophi uthi mhlawumbe abokuza abavula amabhizinisi kwele Botswana kumele bavunyelwe ukuthi baze lezinye izisebenzi zabo.
Gore gongwe se ka hengwa ke gore gongwe le simo le go taka dikakanyetso tsa go dira ecode.
Alicabangi yini ukuthi umuntu ovela phandle avunyelwe ukuthi abuye inani elithile lezisebenzi kungakhathalekile ukuthi ulwazi lolo silalo lapha kumbe asilalo?
Umphathi ntambo Mkhethi uthi emalangeni uhulumende wakhe uzasungula uhlelo lokuhlolisisa indlela yokuphiwa incwadi zokusebenza kanye lokuhlala kwele Botswana. Kusenjalo idale lephalamende yeSouth Africa lisanda kutshelwa ukuthi kulabo bokuza abafika inkulungwane ezisithupha i-6,000 abasebenza kungatsha ezithiyeneyo zikahulumende. Umphathi ntambo okhangelane lezemsebenzi umnumzana Mzamo Buthelezi ephendula umbuzo edale lephalamende uthe inani leli liphansi kakhulu liyingxenye yokukodwa ekhulwini i-0.5% uma kubaliswa izisebenzi zonke ezokuhulumende kule South Africa. Umnumzana Nqabutho Mabhena ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yabezimbabwe kule South Africa uthi isimo sokufiphala kwamathuba emsebenzi sadalwa ukuqhamuka kwegciwane le-COVID elabona amanye amankampani achiyeneyo evalwa emazweni amaningi.
Esikunanzelelayo yokuthi emazweni amabili lizwe leBotswana lelizwe leSouth Africa imsebenzi iya incipha, abantu abangasebenziyo izinga labo liba phezulu. Lokho kwenziwa yikuthi amazwe lawo njengamanye nje amazwe omhlaba kakatholi kuhle isisombulule kwezomnotho kusukela ngesikhathi se-COVID-19.
UMabhena uqhubeke esithi kulezinye izizathu ezidala ukudoniselana kumathuba emsebenzi.
Kanti ke futhi okunye siyananzelela ukuthi abaqhatshi babethanda ukuqhatsha abantu abavela ngaphandle ngoba bebanika imali encane. Okokugcina ukuthi ibandla le-ANC libona ukuthi okwenza lithole okwenzayo lathola amanani aphansi amavoti kwaba yindaba yabantu bokufika.
Ukuncipha kwamathuba emsebenzi emazweni afana leBotswana leSouth Africa lapho iningi eleZimbabwe liphephela khona yikho sekudale ukuthi kube lokufuthelana kwezokuqhatsha izisebenzi. Amazwe omabili asengezelele imikhankaso yangabomthetho ukugudula bedinga izisebenzi zokuze ezingela amaphepha aqondileyo kungenwe endaweni ezithiyeneyo kakhulu ezokudlela lezinye lapho okuyande abantu beZimbabwe khona. Uhulumende weZimbabwe yena uthi izalwane ziyaphuma elizweni ngoba zilolwazi oludingakala kwamanye amazwe. Njalo uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi izitheso zomnotho ezetheswa inkokheli yakhe yizo ezidala ubunzima obuxotsha abantu elizweni. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Elemelika namhlali nanze usuku lapho okahlaselwa khona ngamalwecatsha indawo yezomvikela ePentagon leye Trade Center eNew York kwabhubha abantu abafika phose inkulungwane ezintathu mhlaka 11 ngenyanga kaMpandula ngomnyaka ka-2001. Isihlobo zababhubhayo zikhulume emkhosini obuqoqwe lapho okwenzakala lesi isehlakalo okwaziwa ngokuthi yi-Ground Zero, njalo kube leminye imbuthano ehlukeneyo eyokunanza lolu suku. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika.
Lolu suku loba lusuku olungeke lukhohlakale kuleli lizwe elaseMeli. Kwenzakala ngendlela eyayingazange inanzelelwe kumbe ibe yinto ekhangelelweyo ukuthi ingenzakala. Kakhulu khona lokho ukuthi laba amalwa ecatha ama-terroristi la athathe iframe-machina azenze zibe luhlamvu lokuthi kuchaywe abantu, kuchaywe izindlu, kube lokufa okungangalokho. Balunanzelela njalo labantu babo laba badlulayo, bayabananzelela, bayabakhumbula. Kuyakhanya sibili ukuthi uhulumende ngohulumende kumbe ngithi upresident ngopresident bayabuya beme babe ingxenye yokukhumbula lolu suku kuleso sigaba kumbe kuleyo ndawo lapho kwenzakalela khona eNew York. La mabizwa labo abadlulayo acindezelwa abekwa kuhle kulesikhumbuzo esihle esikhulu esinanzelelekayo ngeminyaka ngeminyaka.
Sesikhangela lona udaba lwamalwecatsha eleMelika livikelekile yini ukuthi amalwecatsha abasaphonguhlasela nje?
Uma sikhangela ngokuphathwa kwabo kumbe ukuvikelwa kwelizwe leMelika ngawo lawo okuthiwa ngama-terrorist, hayi angikholwa sibili ukuthi kusingathi thina bavikelekile. Kwabathatha sibili ngalokhu ngesilungu okuthiwa yi-surprise ukuthi bahlasele izindlu leziyana yama-towers lana besebenzisa indizamchina. Ngibona ngathi lakhonapho kwakube lokuthula okuthile okwakwenzakele okwenza sengathi bakhohliwe ukuthi kulama-terrorist. Ngaleso sikhathi bekhohliwe base betshaywa-ke khona lapho. So ke lakhathesi lanxa kuyikuthi kungabonakala ngathi kuthule, kodwa kuthula kwakhona ngakwaziwa ukuthi bacabangani, balungisani, balungisa nini, bazakwenzani. Ngoba angithi uzananzelela ukuthi ngemva kokutshaywa kwama-towers lana kwaba lempi, izimpi ezaba khona. IMelika yahlasela i-Afghanistan, yahlasela konke lapho ku-Iraq, yahlasela indawo zonke lezi ngoba kwakucatshangelwa ukuthi laba ma-terroristi avelela kulamazwe esi-Arabhu. Yikho ke ngaleyo ndlela khonokhuyana ukuhlasela okwenzakalayo kuba yilufa lokuthi kube isikhwili kubonabo ababetshaywa njengalokhu langapha eMelika ababesifa amabutho bekhona lempini. Uba isikhwili, isikhwili lesiyana akwaziwa ukuthi sizakhwitshizwa nini. Yikho ke angazi khonapho ngeza ke sibili ngime ngithi mina hayi, uyabona abeMelika sebenqobile ama-terroristi la, sebawa sebevikelekile, sebehlezi kuhle njengalokho. Ngoba angithi izinto lezi ziyabhoda njengakhalesi ukulwa khonokho okwenzakala phakathi kwe-Israel leHamas. Indlela okwenzakala ngayo kusuka kube isikhwili sokuthi kwesinye isikhathi kuba khona abantu abanye abahlala phansi bathi lokhu siza kukhwitshiza loba kanjani, ngoba benanzelela ukuthi iMelika yiyo esekela i-Israel ukuthi itshaye njengalokhu ukutshaya ekwenzayo kuyidliza lokhu ekwenzayo lokufa kwabantu. Ngoba khathesi sokungaphosa kube labantu abayi-40,000 asebefile laphana eHamas. Yikho ke angilaqiniso lokuthi ngingathi mina sokulokuthula, sebeqedile, sebelungisile, sebevikele.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombe nisala naseZimbabwe esihlala eMelika obexoxa ecingweni lesithandekile emhlanga weStudio 7. Okwakhathesi size imbono yenu balaleli beStudio 7 elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ninjani, nitshona njani sihlobo zakithi? Yayi, thina sithi lokhu okwebandleni kusalele okuthiwa izano hayi angeke kusalunga. Empeleni thina singabantu nathi kumele ukuthi sibe namanyathelo esiyathathayo. Sike siyekele izinto zaseMpumalanga. Sabozalo nabochamisa nabo NDC labo singazi ukuthi kahle kahle kungani sibaqakezela izandla thina singazenzeli okuyithi isigabeni zakithi sizivusele umbuso wakithi according i-president nama-vice president akithi azosimela endaweni zakithi maqhawe ake sivukeni sizenzeleni lokho sisiye kokulokho sithi hihi abochamisa hihi izandla angeke kusize ngalutho thina singaphansi kwencindezelo yalo mhlobo osilida phambili for iminyaka eminingi 50 years namanje siyahlule ukuthi siphume kuyo lo mhlobo lo sizenzelo kwethu.
Litshona njani basakazi, litshona njani lonke elisiphathele umsebenzi kaStudio 7, litshona njani lani balaleli, ngisho ngezindawo lapho esikhona. Hayi mina ngiyaphila bakithi, hayi ngiyaphila, ngathi ngiyaphila kodwa ngisingaphilanga bakithi, ngoba ukuphila uselizweni labantu hayi kuyabe kungekayisikho kuphila. Hayi siyezwa bakithi izigi leli izigi ngendlela eliwa ngakhona izigi. Hayi kuzima bakithi, mina angilazi ngitsho lasemehlweni nami ngike ngahamba ngafika ekhaya anzange ngalibona ngitsho izigi lelo bakithi. Ingabe kuyukuthi bafuna lelo zigi lisebenze libe khona phela indawo yonke and lingabi lisiwa njengendlela eliwa ngakhona? Hayi liyagiqika izigi liyagiqika, amboni sibili ukuthi singaya ngathi ngezigi leli mazwe kusiyabamba oDisemba lapho. Hhayi kuyasokukubi ngoba maye selithenziswa ngama-24. Hhayi khona kuzima bakithi. Hhayi mbonge ke ngungwenya lo okhulumayo weChibila.
Silibingelele ma-Studio 7 plus nabantu esikukhuluma ngakho lapha ikuthi ngicabanga ukuthi sibhizi ngokube sikhwebhana sidlephana kodwa izanu iyasutha ayinandaba nathi. Into eliqiniso nje ukuthi thina sesingabantu esilahlekileyo asila indlela yokuphila ngoba kulabantu abathi bayabusa besithi bayabusa benjalo vele akunyikinyeki. Kala manje athi abona ngathi uyakhuluma yabo hopefully chinyonyo bagcina bebaleka besezozihlala lapha abahleli khona. Noma nje iSouth Africa is yamkhipha ku-SABC ukuthi kakhulume ukuba yimemezele ukutshaya impembe kuzani uyabulawa uyacatsha. Kodwa-ke bantu sisebunzimeni asikhangeleni ukuthi siya ngayo.
Lawo bengumamazwi enu elisithumele wona ngeWhatsapp kwinombolo zethu ezithi +12024650318. Lingasebenzisa nale nombolo +12024650318 nxa lifuna ukuthunyezela inhlelo zethu nsuku zonke. Lelandela uhlelo le-Live Talk Diaspora Forum silontungabili inkomo lapho esicubungula ingxoxompikiswano eqhutshwe izolo ntambama kwabancintisa ukhetho lokudinga umongameli weMelika ababalisa unkosikazi Kamala Harris owebandla le-Democratic Party nomnumzana Donald Trump owebandla le-Republican Party. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Inengi lamukela ngendlela ezehlukeneyo ingxoxompikiswano phakathi kwabancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika ababalisa unkosikazi Kamala Harris owebandla le-Democratic Party lomnumzana Donald Trump owebandla le-Republican Party. Kuqhubeka kusiba le mizamo emazweni afana leBotswana leSouth Africa ukuthi amathuba emisebenzi esuke ezandleni zabo ukuza. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.